isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 8 kuMvimbitho 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyalithakazelela, siyalijabulela njalo siyalamukela ngoba lathi ngapha eGwanda sizabe sijabula labo abanye omama sihlangene. Siyalithokozela kakhulu leli langa.
EleZimbabwe linanza ilanga le-International Women's Day namuhla abalwela amalungelo abomama besithi uhulumende kumele eqinise imizamo yokuthuthukisa abesifazana.
Sesiyabona ke manje ukuthi ngempela kwakuyikuhluthunwa kombuso ngodlame, yikho kuzingelwana and yikho kubotshwana ngendlela okwenzakala ngayo.
Ibutho libuzisisa izisebenzi zikamgabe ngodaba lwamalunga e-G40. Umongameli Mnangagwa esithi bazathathela umgabe amanyathelo anzima nxa kuliqiniso ukuthi uselilunga lebandla eliphikisayo. Amabandla aphikisayo acunulwa nguMnangagwa yena othi akuzange kwaba lokuqilibezela kumbe udlakela kukhetho luka 2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day namuhla abalwela amalungelo abomama besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele ithuthukise inhlalakahle yabesifazana ngoba bebhekane lenhlupho eziningi elizweni. Umanyano we-United Nations uthi ohulumende bonke kumele basungule inhlelo eziphakamisa abesifazana ngokufanayo, kungakhathalekile ukuthi bahlala emadolobheni kumbe emaphandleni. Olwela amalungelo abomama unkosazana Linda Mpofu uvumelana lalumbono.
Ilanga leli mina liyangithabisa kakhulu njalo liyangijabulisa. Kodwa ngesifiso sami ngavele sise ngibhethe omama amalanga wonke ngoba omama bakithi yibo abakwaziyo, yibo abathwele induku zonke emahlombe abo. Kodwa kungasenani, siyalithakazelela, siyalijabulela njalo siyalamukela ngoba lathi ngapha eGwanda sizabe sijabula labo abanye omama sihlangene. So hayi, kimi siyajabula, siyalithokozela kakhulu leli langa.
Okuyini ongathi kuyalihlupha njengabomama okumele kulungisiswe?
Omama silenduvo eziningi kakhulu, kodwa mbona engathi induvo lezi zingaphela du nxa omama singababona bethatha izikhundla phezulu khonayo. Ngoba ungananzelela khathesi omama siyasilela ezikhundleni eziyizo eziyenza imithetho lapha elizweni. Kugcina imithetho eyenziwayo isingafelani lathi thina omama. So isifiso sami sokuthi njengoba vele umnyaka lo ka-2018 kweleZimbabwe kulo khetho omama bangene ngobuningi, kumbe vele sihle sithi 50-50 omama bangene bebaningi, ukwenzela ukuthi labo nxa besiya ephalamende bafike bakhulume ngokusihluphayo kakhulu. Engingakutsho nje kakhulu, khangela ama-sanitary waste idudela ugodi. Kodwa nxa omama bengangena ephalamenti bebaningi babambisane, sengxa singavuka sokuthi hhayi amaphedzi i-sanitary waste isingeyamahara kumbe hayi into engiyangikhona isiyehlile.
Kundaba zamalungelo lapha-ke
lakho khonokho sibili kakhulu, ngokunye lakho kuqakathekileyo ngoba ungananzelela vele omama thina amalungelo ethu kakhulu hhayi kusasilela. Xa singakhangela u-section 56 we-constitution usinika amalungelo sibili thina njengabomama, kodwa nxa sesikhangela phakathi sibili ku-ground akula lutho olwenzakalayo. Ezibhedlela sithwele nzima, emabhanga lanxa usuthi uyafuna ukuyaboleka imali uphiwe encane, obaba baphiwe okuningi. Ngakhangela nakumidiya lapha, xa kuphuluka kumidiya omama sigcina sesikhongeza ongama-objects asenziwa muntu. Sibili siyafisa ukuthi amalungelo ethu njengabomama ananze ngokupheleleyo, kuqalisela emantombazaneni amancane kusiya kubomama abakhulu.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana sixoxela eseGwanda. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bazathathela umnumzana Robert Mugabe amanyathelo nxa kuliqiniso ukuthi uselilunga lebandla elitsha elisanda sungulwa ngabantu abaxotsha kuZANU-PF eleNational Patriotic Front. Ibandla leli lisungulwe ngabantu ababekucele elalingafuni ukuthi uMnangagwa abe ngumongameli welizwe ele-G40. Umholi walo ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Ezinye iziphathamandla zaleli bandla zigoqela umzukulu kaMgabe, umnumzana Patrick Zhiwawo lomnumzana Jonathan Moyo. Emazwini awethule izolo uMnangagwa uthe basaluhluza lolu daba. Izolo njalo amabutho ake athatha izisebenzi zikaMgabe ayazibuzisisa ukuthi angaphi amalunga e-G40 abaleke elizweni uMgabe eze egenqulwe embusweni. Lokhu kubikwa kuchiye imuli kaMgabe ihlukumezekile kakhulu, ikakhulu umkakhe uGrace. Yena uMgabe ubikwa ekwele South Africa lapho ayekhona izolo. Akwaziwa ukuthi ulandeni. Sixhume incwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Sesiyabona ke manje ukuthi ngempela kwakuyikuhluthunwa kombuso ngodlame, yikho kuzingelwana, yikho kuhlaselwana, yikho kucatshangelwana, and yikho kubotshwana ngendlela okwenzakala ngayo. Ngabe kwakungasikho ukuhluthunwa kombuso, konke lokhu kuzingelana okukhona lokubophana okwenzakalayo ngabe kakukho babugani.
UMnangagwa uthi bakhathazekile kakhulu ngodaba lukaMgabe, yena osesekela ibandla eliphikisayo leli ele-G40. Singathi ukuhlukuluzwa kwezisebenzi zakhe kuveza sobala ukuthukuthela okukhulunywa nguMnangagwa.
Abantu laba uMgabe yena la eMnangagwa ngabantu banye abazikhulise kupolitiki ngodlame lokuhlukumeza abanye abantu. Ukungathembani kwabo kuvela ekuthini bayazana ukuthi ubugebengu babo, inzondo yabo, lo dlame lwabo lumi kanjani. Nxa omunye engabona omunye uyazi ukuthi lo okhona lapha khona kukhona ubugebengu lokuganga akwenzayo. Ngakho amaZimbabwe amahle kumele azilungiselele ukuthi kusasa balamafu lamayeza amnyama phezu kwelizwe leZimbabwe, ngoba ubugebengu balaba abantu busazoqhubeka njalo. Okubuhlungu okuzokwenzakala ukuthi uZulu weZimbabwe unoza kuza ubuhlungu.
UMgabe yena uhlutshwa yini kanti? Kungani engafuni ukuvuma ukuthi okwakhe sokwedlula ehlale phansi ephumule? Nanku kanti lokuluphala lakho seluphele.
Luhlupho kanti olumangalisa umhlaba wonke. Kodwa iqiniso ukuthi ungabusa ngodlame, ubuse ngenzondo, ubuse ngokuhlukumeza, kumele ubuse uzuye lahlwa emathuneni. Ngokunjalo suzathola ukuthi phakathi kwabo yena naye ubaba uMnangagwa ngabantu abakhulisa nayo. uMnangagwa njana lithole likaMgabe, uMgabe njana yisitshalo sikaMnangagwa. Ngabantu abebesebenzisana, besebenzelana, bethumana, omunye senzele omunye okunye, besenza bebonke, behlukumeza abantu bebonke. Ngakho nxa sebexabana bona sokuhlukumezeka abantu kazana, izizalwane, losapho lwaseZimbabwe. Kodwa ngumbuso wobugebenga abawakhe bebonke, isistimu ebusa eZimbabwe kade siyakhwe nguMnangagwa behlangene noMgabe labafowabo abaningi kade besebenza bonke. Ngakho okwenzakalayo khona kuyana uNkomo akutshela uMgabe ukuthi ungafundisa abantwana ulaka, ungafundisa abantwana udlame, ungafundisa abantwana igazi, ngoba kusasa bazokwenza ilaka kuwe, bazokwenza udlame kuwe, bazofunela kho igazi. Yikho sokusenzakala loba sezilalela ubaba uNkomo. Kodwa siyabona ukuthi akutshela uMgabe ngesikhathi seGukurawund, nanku kuyavela ukuthi ungaqhwalisa abantwana ubafundise udlame, udlame lwakhona bayagcina belenza kuwe.
Ukhulume ngelifu elimnyama elizayo, singabona yini kusiba lodlakela phakathi kwebandla leZANU-PF lebandla elitsha lele le-G40?
kuyesabeka Gandhi mina ngingumuntu ocwaninga indaba zopolitiki ocwaninga indaba zembali ohluza indaba zombusazwe umhlaba wonke nje jikelele into emvukele kuyenze ekuseni lize liyetshona ilanga ungabona into ziqhubeka ngendlela ezenzakala ngayo kwele Zimbabwe ukuthi abantu abaphethe izikhali abantu abasebenze bonke abantu abantshontsha imali abalemali eningi abalamabhiliyoni lapho abaxabana khona kufana lokuxabana kwezigebengu zemafia kufana lokuxabana kwendlovu lapho ezigxabana khona bese kusifutshana laba bantu ukubanga kwabumbuso kusazomemetheka kanti njengomlilo otshana obomileyo okungesabisayo ukuthi amaZimbabwe amahle abantu kazana yibo abazohlukumezeka ngoba bonke laba bantu abaxabanayo kanti ubona kunjani kusukele kupheni kukamjuru uSolomon kuzofika ekuxotsheni kwakhe uJoyce Mjuru kuzofika ekuxotsheni kwakhe uMnangagwa kuzofika ekuxotsheni kwakhe uMgabe uxabana izigangi labantu abanezikhali abaphethe imali eningi abalabangani abangaphandle kwelizwe abaphethe imali abaphethe izikhali okuthi ukuthi umbango wabo ukulwa kwabo akusho kuloku mnandi akusho ukuxabana kwenkulumo kuzahlukunyezwana kuzalinyazwana kanti yikho kungethusayo ukuthi udlame lungathi lusazomemetheka lusazobonakala okuyinto okwenza umuntu abone ukuthi kulelifu elimnyama elilengayo phezu kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe. Kunjalo nje amabandla aphikisayo sechotoze amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akuzange kwaba lokuqilibezela kumbe udlakela kukhetho luka 2008. Umnangagwa wethu le amazwi la ekhuluma le Economist magazine. Kodwa iqiniso ikuthi kufi abantu abedlula ikhulu inenge kungamalunga eMDC bebulawa izikliwi zeZANU-PF kulolu khetho. Sixoxele siphathamandla seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Mbuso Siso.
Amazwi lawo avela kubaba uMnangagwa angibona ukuthi aliqiniso athengisa ukuthi ufuna ukungathembeki nalokho akuthembisileyo ukubana kuza kuba lokhetho olukhululekileyo njalo oluza invite international community kugcina sokusitshengisela engathi uyaqibibezela ngokusitshela ukuthi ukhetho luka 2018 lwalukhululekile sonke sisazi ukuthi okhetho olukhululekileyo ukhetho elalilo Jabulani Front owangena emaphandleni ne-army eyangena emaphandleni i-intimidate abantu ukuthi bayivote lokhu kusitshengisela ukuthi basoze abe lokhetho olukhululekileyo kulolu ukhetho oluzabuya ngo-2018 ma kuyikuthi yikho akujoyo
ngezinye indlela sesingathi sesilo mzekeliso ukuthi ukhetho oluzayo lungaba njani nanku phela esithi ukhetho luka-2018 lona olwaba lodlakela kwafa abantu uthi lwalungolukhululekileyo njalo kaluzange lwaba lodlakela
kuyatshengisela sibili ukuthi ukuhamba kwakhe ebhoda amazwe ngamazwe edlalisa ama-state resources etshela abelungu amanga ngokuthi ukhetho luka-2018 luzabe lu-free and fair nxa sengithatha ngibuyela emuva ngalawo ma-statements awathile kumbe watsho namhla kumbe izolo kuyatshengisela ukuthi akanakho ukuthembeka emhlabeni nxa ezabatshela ukuthi ukhetho luka-2018 lwalukhululekile.
Kukhona yini elikwenzayo lani njengamabandla aphikisayo okungenqabela ukuqilibezela kwezanu-PF kukhetho luzayo lolo?
Njengoba besikhangelele ukuthi lapha akade ekhona emazweni jikelele awomhlaba akade siya khona ehamba ebatshela abaphathi balawo mazwe ukubana kuza kuba le-free and fair election njalo bavunyelwe ukubana babuye bazohlolisisa lolo khetho thina kusitshela ukuthi kuzabe kulukhetho oluhlukeneyo kulaloluyana busabusa umongameli womkakhe so sikuthatha njengokuthi njengoba yena engumuntu osetsho njalo emazweni wonke jikelele emhlabeni besamile ukubana nathi sibone ukuthi kuzayenzakala khonokho yini.
Umnumzana Mbuso Siso ngowe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kwele Russia lamanye amazwe umnumzana Sergey Lavrov uzahlangana lomongameli Mnangagwa behlafuna udaba lobudlelwano phakathi kwamazwe omabili namuhla. ULavrov ufike eZimbabwe izolo. Uhambo lwakhe solubangele ukungahlaliseki kwabanye abathi ele Russia lilakho ukuncedisa uhulumende weZANU-PF ukuqilibezela kukhetho oluzayo ngoba lilendumela kulokho. Omunye wabalumbono lo ngumgcinisihlalo we-MDC eMelika umnumzana Dan Moyo.
IRussia siyazi ukuthi yona ngokwayo kwela kubo uPutin president loyana okaqedakaliyo kahle ukubana ama-term limits akhona anjani. I think nje i-system yabo iliyana elokuncindezela kakhulu isizwe sabantu baseRussia and basikhangela lokho sikuhlanganise lokwenzakala lapha e-US even namanje indawo yakhona ilokhu ithuthiswa ngabakhulu be-FBI ukufinda out ukuthi ngabe ele Russia laba lo mdlalo bani phakathi kwama-election awunongu-Dollars Trump ngo-2016. So abantu beZimbabwe kumele baqaphele kakhulu bafike abantu abafana nalabo. Even noma nje ethi uze ngendaba yamabhizinisi siyazi ukubana iRussia iyabe ifuna i-quid pro quo, kusho ukuthi ngezinye indlela khona bakufuna even bangaze bathi bafuna ukwenza ibhizinisi eZimbabwe babefuna ukumake sure ukuthi i-investment yabo iprotekthiwe. Ngakho-ke kungenzeka kakhulu ukuthi bancedise iZANU-PF ukuriga ama-election ukwenzela ukuthi kube yiyona eqhubekayo ngumbuso ngoba bazokwazi ukuthi bayikhontrole kahle njalo futhi lama-business abo bawakhontrole ngaleyo ndlela.
Ubona ele Russia lilakho yini ukuphathisa ele Zimbabwe ukuvuselela umnotho walo?
Angiboni kahle kulokho mphokankomo ngoba ele Russia abosomabhizinisi bakhona abaningi ebaziwayo yilaba okuthiwa ngama-oligarchs and ama-oligarchs akhona lawo bona ngokwabo umnotho wabo even abaningi bakhona bawugcini even khona e-Russia bawugcina kwamanye amazwe. Angiboni ukubana banga-reinvesta iimali zabo back to i-infrastructure eZimbabwe lokuthuthukisa ilizwe umkhonomo weZimbabwe. Ngezinye nje izindlela nje abeza ngazo ukuthi bazotshontsha umnotho weZimbabwe bengathuthukisi izizalwane zeZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT eMelika. Kambe bungaqedwa njani ubudlwangudlwangu obukubandla le-MDCT? Abanye bathi impendulo ikumqabuko, kubika uBenedict Nhlapho.
Iningi labakhulumele Studio 7 ngokulwisana kukhona ebandleni le-MDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele elibandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla le-MDCT zifunde ubukhokhela ubuqoto kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungu Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekane lalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena, wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke qathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Khanyisa Sinkala uthi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlongudlongo bebandla leZANU-PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukamqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism, ofuthi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntu nenhlabathi.
Umgcinisihlalo webandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandleni le-MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo.
Sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku bechayana bodwa bebizana ngemhlobo bebizana ngama distance amagama njalo yithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva konqoba ekhethweni ka 2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame ucuku ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizathu sezimbabwe umnumzana Michael Dumani uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Ukubambana kuyinkalakahla abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu yikho ukwenza idemokrasi. Katika lila kola lila la konsusi na utima utakile kumele kwenzwe njani.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ukucabanga ukuthi abantu besindebeleni abalalungelo lokukhokhela kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni le-MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba ebona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe bakhala ngokuvinjwa ukungena ezikhundleni eziphezulu ngamabandla abo. Kubika uGibson Bebe.
Iningi labasakhulayo bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo bakhala ngokuthi abadala lokho benikana izikhundla zokuthi bancintise kukhetho oluzayo bona benganakwa. Omunye wabontanga olisifiso sokuncintisa kukhetho uKhosta Nkomo uthe loba ehlonipha imisebenzi esiyenziwa ngabadala ekuthuthukiseni ilizwe kabazisithi indlela ezinye izinto ezisebenza ngayo.
Our interests have been sidelined for a long time.
Izifiso zethu lamaphupho ethu asezibiwe.
Ugcizelele wathi ukuphatheka kwabontanga ekubuseni kwelizwe kungenye yendlela zokunakekela ikusasa labo. Ocubungula inhlalakahle kaZulu ongomunye wabontanga uSineke Sibanda uthe njengoba ontanga kuyibo abaningi njalo besifele labuzane elidingakalayo ukuthi ilizwe liphumelele kufuze baphiwe ithuba.
We need abafana abancane, we need amankazana amancane akwani asasele umdladla wokuthi khona abambe i-economy yethu ingakayi ezinjeni man. I-turnaround ye-economy le ifuna abantu abalegazi elisagijima abancane.
Omunye wabontanga njalo engcitshi ecubungula ezombusazwe uMduduzi Ncube uthi ontanga sebebekezele isikhathi eside bengaphatheki kwezombusazwe kodwa uma befuna ukuba lekusasa enhle kumele basuke baphatheke kusase masinyane.
Okwaziyo what's going on right now because ungabuza umuntu wakudala the only thing that they refer to is the war.
Intuthuko lemvuselelo kwezonotho yinto edinga ukuba abancane labadala bamanyane bahlanganise ingqondo ukuze balethe intuthuko elizweni kutsho abasakhulayo laba. Mele Studio 7 ngiseHarare ngiGibson Bebe.
Enye inkampani yakweleBotswana isisungule uhlelo lokuncedisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kulelo lizwe nxa zithe zawelwa yimfa. Kubika uMartin Ngwenya.
Inkampani lamabhizimusi ezomngcwabo iBotswana Insurance Holdings Limited BIHL ithi siqoqe uhlelo lomngcwabo olokuncedisa abeZimbabwe abahlala eBotswana. IBIHL ibike ukuthi izasebenzisana lamankampani aphathe ezomngcwabo angaphansi kwayo eDoves kanye leLinz zona ezilamahofisi eZimbabwe. Uhlelo lomngcwabo lolu luzabe lwenziwe ngendlela yokuthi iningi lenelise ukubhadala okuthile ngenyanga kuhamba ngokuthi isikhwama sinelisa ongakanani. Okwakhathesi iningi leZimbabwe elihlala eBotswana libhekana lobunzima esikhathi sezimfa kugcina kucelwa izandla abantwini ukuze isidumbu sibuyiselwe ekhaya. Abanye abeZimbabwe leBotswana sebelamukele inyathela leli besithi kuzanceda kakhulu abakade bevele bengekho kuhlelo lwezimfa. Umnumzana Dumisani Ncube uthi oqathekile ukuthi inkampani ye-BIHL ibe le ntengo eziphansi ukuze kube labaningi abangena kulelo hlelo lwezimfa.
Into ebukekayo njalo esikhuthazayo ngoba siyakwazi ukuthi sithwala nzima kanjani uma omunye wethu esesichile. Okuqakathekileyo ukuthi babe lentengo ezeneliswa liningi.
Phakathi kohlelo lolu inkampani ye-BIHL ithi noma ihlobo esekhaya zingafawa lazo uncediswe ngesikhathi semfa uma umuntu elilunga. Omunye weZimbabwe uthi uhlelo lwe-BIHL luzancedisa ezinye bezivele zikhona ezama-burial society abeZimbabwe abaseBotswana.
Ngiyibona esingathi thina i-welcome development ngoba okwamanje kwelama-programs anjalo nje abantu bezenzela bona ama-burial society abo and into leyo izasiza khonapha.
Kodwa kulabanye abangasoke benelisa ukufinyelela uhlelo lwe-BIHL ngoba engala maphepha ohlala kule Botswana okusemthethweni. Unkosikazi Edith Banda uthi uhlupho ukuthi labo abangala maphepha kulokhe kufana okusho ukuthi kuzamele beqhubeke kumakilabhu abo lapha abakhipha imali nyanga zonke.
Siyakuzwa njalo siyakuvuma lokhu kubana sijoyine i-burial society kodwa ke izanceda kulabo abalamaphepha njalo abaholela emabhenki belama-payslip. Kuthi ke thina labo esingela lutho sizaqhubeka silokhu esitshaya awethu khona ngapha emalokitshini.
Inkampani ye-BIHL ikhangelele inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe eseBotswana ukuthi zithenge inhlelo zezimfa kodwa iningi leZimbabwe lebehlala eBotswana ukusebenza engekho emthethweni kulaba inkulungwane ezingaphezulu kwezinhlanu kuphela abalamaphepha aqondileyo. Abanye abeZimbabwe bagcina bengcwatshwa kwele Botswana ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhambisa isidumbu ekhaya. Ngingomathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yeKasulaga Premier Soccer League siyethule uluhlu oluveza ukuthi amaqembu azanqikilana elandelana njani lonyaka. Kuvika uJoseph Njanji.
Kuviya kuqala iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu eleNigrut lizadlala neleMutare City lona eliphenduka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ekupheleni komnyaka 2016 ladlala kusigaba seEastern Region Division 1 nyakenye. Iqembu leChicken Inn lizadlala leDynamo seLengezi Platinum Stars lizemukela eleRentals okungelinye elingene lonyaka kusigaba saphezulu. Abafana beHighlanders bazadlala leqembu lebutho eleBlack Rhinos eleZPC Kariba lilentshantshu zanyakenye eleFC Platinum. Iqembu leYanda lizadlala leqembu elitsha kusigaba saphezulu eleBulawayo Chiefs. Iqembu leCapes United lizadlala leHarare City elithethe indawo yeHawumayini yona esebhulukile. Iqembu leBulawayo City lizadlala leChapungu kuthi eleShapane Mine lizadlala leTriangle. Kusenjalo amaqembu abalisa eleChapungu, eleNigrut, eleShapane Mine kanye leMutare City abhekane lodubo lokuba inkundla adlalela kuzo zitholakale ukuba kazilungelanga ukudlalela imidlalo yesigaba saphezulu. Lokhu kutsho ukuba la maqembu kuzamele ancinyise enkundleni ezinye ezipasisiweyo ukuba zilungele ukudlalela kuzo, okutsho ukuba amanye amaqembu kuzamele ayedlalela emadolobheni angasiwo lapho atholakala khona. Iqembu leChapungu elitholakala edolobheni leGweru, eleNigrut elitholakala eShuruki kanye leShapane Mine litholakala eZishabane akhangelelwe ukudlalela enkundleni yeMandaba lapho kuhlezi kudlalela khona iqembu leFC Platinum ngemva kokuba inkundla ye-Ascot leyemaglasi kuthiwe kazilungelanga ukudlalela. Ikanti leMutare City kanye leZPC Kariba mhlawumbe aza kuyadlalela esigodlweni iHarare ngemva kokuba inkundla yeNyamunga kanye leyeSakuva lazo zitholakale ukuba kazikho esimeni esihle. NgimeleStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ele Zimbabwe linanza ilanga le International Women's Day namuhla abalwele amalungelo abomama besithi uhulumende kumele iqinise imizamo yokuthuthukisa abesifazana. Ibutho libuzisisa izisebenzi zikamgabe ngodaba lwamalunga e-G40 umnangagwa esithi bazathathela umgabe amanyathelo anzima nxa kuliqiniso ukuthi uselilunga lebandla elitsha eliphikisayo. Hayi ke kwanele okwamanje Mthwaka zomuhle asidibaneni kundaba zakusihlwa ntambama ngo-7:30. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.